i-commission le anti-corruption khanya lezinsuku ibisenza umsebenzi oncomekayo ungakhangela kwezebhola ngapha lapho babambe khona uHenrietta Lushwaya ngendaba yakhe match fixing lalokho esikuzwayo ukuthi kobulawa bakhona babanjiwe ngenxa yokuthi bentshontshe inhlanyelo kodwa uDube Silalo thina eZimbabwe lapho kwenza sithi noma impi encomekayo singathi sikhangela ngelihle elithile ukuthi kulabanye esisibazi ukuthi bangaphezulu komthetho abasoze babotshwe kuzabotshwa abancane abangelakho abangelayo umuntu ozabavikela abakhulu bakhona abayibo ababethetho okukhulu abasoze babotshwe ngoba izikhathi eziningi kujwayelekile ukuthi nxa ule connection lebandla elezanu-PF hayi amacala akho ajayele ukunyamalala nje ugcina ungasa thonisiswanga kumbivini nxa ungathonisiswanga ugcina ungasavalelwanga enkantolo.
Nxa ke usukhangeleke lapha Bhebhe ubona ngazani kuyenzakala yini ukuthi inhlanyelo yena leyi le-fertilizer eyayitshontshwa iphindwe itholakale kumbe vele siyathengiswa yahle yangena emhlabathini?
Engibonayo ukuthi le yasenhlanyelo ezaphinda sitholakale kodwa ngibona ngani okungenziwa nje ukuthi abazomthetho batsho isigwebo sabo sokuthi nxa umuntu entshontshile enganikwa isigwebo esinganani esihambelana lalokho akutshontshileyo kodwa inhlanyelo angibona kuyinto esiza phinda siyithole noma nje ingatholakala. Ngibona ngani isikhathi sokuhlanyela lesikhathi sokuthi abantu balime sesidlulile yebo ingasozisize kangako lo nyaka labo asebevele baba-disadvantage sebe-disadvantage and kuyabo sokuyinhlanyelo kumbe sokuyi-fertilize engasiza kumnyaka ozayo. Kodwa njengoba ngithile ekuqaleni ukuthi ngathi siyasola ukuthi kanti labo ababotshwayo ungabe kuyikuthi i-commission leyi sinamandla amakhulu kakhulu ayenze ikwanisa ukubopha kumbe ngabancane nje okuvele kungelandaba labo abangabotshwa kungabi nohlupho.